So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 26 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela parliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana lokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abe International Monetary Fund bagqibe uhambo lwabo lokwethekelela eleZimbabwe lapho abakade behlangana labo gatsha lukahulumende olwezemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edalela parliamente awebandla le Citizens Coalition for Change CCC namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli esise Mount Hamden. Abe CCC bathi bahambile edale namhlanje njengoba esedlule amaviki amabili ababe wahlelile ukuthi abazake beme umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Chabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba. Sikhuluma kanje
lakhulu ukubona sizakhisengeje parliament okwamalanga ke angamajumilane 14 days a expire izolo ke mhla ka 25. So yikho ke sesizasala phansi simelele abanye bethu abaku leadership njengebandla lethu kusini particularly i-Citizen National Assembly eyiyo ke i-organ yenhlanganiso eyenza amadecision izani viewer lokulalela lokuconsult abantu ukubana siyahamba njani siya phambili siqeda khonokho sidali suzulu ukubana siyangaphisa phambili njengenhlanganiso yethu.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana loZulu ukuba bathathe manyathela bani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguChabangu. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Kalipani Phukeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxotshwa nguChabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edale.
Sokhumbula ukuthi kuthe sokufakwe that 2 week back unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhangelanga ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenza zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini-ke befuna ukwenza zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithansi ukuthi benze ipolitiki so that-ke ma sebenza ipolitiki lapha sefaka abantu abazomphakathi ngaso sonke isikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint city noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khonapha bayophikisana laye bekhonaphani.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhla ka 11 wayona le inyanga kaMfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo nguMnumzana Sengezo Chabangu. Ukusenjalo uMongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hamden okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. UMongameli Mnangagwa ubike ukuba idaye lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane voqobo beZimbabwe.
On behalf of governments and the people of the Republic of Zimbabwe, and indeed on my own behalf, my express my heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China,
His Excellency Xi Jinping for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
Umnangagwa wazenjalo ukuba ukunje eChina lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba wakhiwe igcekele ndizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Ingcitshike zombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo lamazwe afana leChina. Enye yalezincitshi esebenza nenhlanganiso Zimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lisamukela izipho ezivela ezweni leChina ngoba lezi izipho azikho genuine. iChina iyenza lokhu ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, ilithium, egolide okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela eChina angabe genuine. iChina njalo siyenzakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale interest rate ephezulu kakhulu besenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa bagcina sebethatha ama-resources aqakathekileyo.
Isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayela ephalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa, le ndawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhong Ding, abaphathindaba bakahulumende namalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnozelozi Ndlovu.
Abe ofisi yomeli wePalestine eZimbabwe baqoqe umkhosi wokuqinisana nokududuzana kuzehlakalo zempi ekhona phakathi kweIsrael leqembu lebutho eleHamas oqoqe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Palestine Solidarity Council. Abezigodlo zabameli bamazwe atshiyene eZimbabwe, ikakhulu abalandela ukholo lwesi-Islam kanye lenhlanganiso abasebenzisana lazo, yibo ababuye ngobunengi ukuzaqinisana labe-Palestine. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesigodlo sommeli wePalestine eZimbabwe bathethele lithuba ukusola impi ekhona phakathi kweqembu leHamas lele-Israel besithi abantu belizwe labo yibo abahlaselwayo okuvezwa linani lasebefele ekuhlaselweni ngele-Israel. Baphinde basola eleMelika labangane balo ngokutholisa ele-Israel usizo lwezikhali ezezinga laphezulu ngenjongo yokufuna ukutshabalalisa isizwe sasePalestine. UDr. Tamra Almasiri, ummeli wePalestine eZimbabwe, uthe okufunwa yilizwe lakhe yinkululeko uqobo lokubuyiselwa umhlabathi wabo owathunjwa ngabe-Israel.
The Palestinian people will continue to defend our rights in the holy land of Palestine.
Abantu basePalestine bazoqhubeka bevikela amalungelo ethu kanye lelizwe lethu elingcwele, njalo nxa bekhangelele ukuthi sizovuma ukwehlulwa bayaziyenga.
Umeli we-Egypt eZimbabwe unkosikazi Salwa Moafi laye usole kakhulu limpi ekhona phakathi kwe-Israel leqembu eleHamas esithi okwenzakala kuzizalwane zePalestine yisihluku esikhulu.
We should always be in support and in the back of the Palestinian people because they have the right to defend themselves.
Kumele sisekele abantu basePalestine ngoba belelungelo lokuzivikela. Lokhu kuziqondiso ze-UN, ngakho asikusebenziseni simise umbhuqazo oyenzakala eGaza.
Kodwa umeli wakwele Israel emazweni amathathu angezansi ye-Afrika agoqela iZimbabwe, unkosikazi Ofra Fari, uthi ukubuthana abantu besethula imbiko yokuqinisa ele-Palestine akusizi lutho, esithi ngoba indlela kuphela yokuthi abe-Hamas bame ukulwisana lelizwe lakhe.
Why they are not just saying enough is enough and extraditing the Hamas terrorists, giving up all the weapons that they have, and that can be the end of the conflict, no problem.
Kungani bengatsho ukuthi sekwanele bakhuthaze abe-Hamas ukuthi babeke phansi izikhali ngoba yikho okungaqeda lokhu kuxabana.
Kuthi abesigodlo seMelika eZimbabwe bathi bazoqhubeka besekela ele-Israel. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi yommeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Lawrence Socha.
Hamas terrorists do not represent Palestinians or their legitimate aspirations for self-determination and equal measures of dignity, freedom, security, and justice.
UMnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam uvumelana lalokho okuchiwo ngummeli wePalestine eZimbabwe.
Umuntu ozivikelayo ukuthathelwa iheritage yakhe kalaqala, kodwa umuntu lo othatha iheritage yabanye olecala, so sikhuthaza ukuthi abantu bebambane bemise lokhu okwenza Israel. Njalo sithi thina ebantwini abePalestine, uNkulunkulu ulani and kuze izafika isikhathi lelanga lokuthi kuzaphela lokhu, akusuze kuphindakale futhi kwenzakale ngoba
lokhu kusekelwe nguMnumzana Thabani Mlilo obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yabalobi besifazane eye Women Writers Support Network.
Besilapha program leya namuhla in solidarity le embassy ye Palestine, simisana labo ukuthi sibanike umlayezo ukuthi silabo kulokhu abahlangana nabo khathesi. So sithi kubantu be Palestine abaqine kulokhu abakwenzayo khathesi, silabo, similabo, and sile hope yokuthi konke kuzaba kahle.
Abekade besemkhosini wanamhlanje ehofisini yommeli wePalestine eZimbabwe labenhlanganiso ezisebenzisana layo bonke bebesola kakubi ukuba mbhaxambili kwamazwe angentshonalanga, besithi kunje abekela eleZimbabwe izijeziso zomnotho belethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu. Kodwa yesima lale Israel lona eliqhubeka libulala abantu makhaza, ikakhulu omama labantwana basePalestine okuyikwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zenhlanganiso yesikhwama esiphathisa amazwe omhlaba ngezikwelede International Monetary Fund beseZimbabwe kusukisela mhlaka 18 kusiya ku-25 imfumfu ziqhuba imihlangano lomphathi intambo ogatsha lwezemali unobhala walolu gatsha, iziphathamandla zebhanga lesizwe ele-RBZ lezinye iziphathamandla zohlangothi lwezemali. Uhambo lolu belihlose ukukhangelisisa ukuqhutshwa kwenhlelo zomnotho welizwe. Kulandela ukwethekelela lokhu, inhlanganiso ye-IMF ikhuphe umbiko okhuthaze uhulumende ukuthi abumbe inhlelo ezicacileyo ezokubhadala izikwelede zeZimbabwe ukuze ilizwe lenelise ukuthola ezinye izikwelede. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezomnotho lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini.
Umbiko lo ngasuxazulula sinanzelela ukubana kulutshwane okutsha okukhulunywe yabavakashi nxa siqathanisa nombiko owadlulayo e-Article 4 staff report. Lokhu kuqomosela into yinye, kodwa nje obuhle bayo phakathi ezikuthi ibuke imizamo eyenziwe nguhulumende ukuzama ukubamba ukubaleka kwesisindo semali yakithi. Ibuke kakhulu njalo ukukhontrola kwe-inflation, yinto enhle esiyibonayo kakhulu. Iphinde iqomozele njalo ukuthi yena ayikafiki esigabeni sokubana inikezele ilizwe lakithi izikweleti, kungenxa yokubana ilizwe lakithi lokhe lisindwa izikweleti zakudala ezingabhadalwa. Ilokhu iqomozela njalo ukubana imisebenzi ye-RBZ le esiyibiza ukuthi ngama-quasi-fiscal operations, lapho sithola khona ibhanga elikhulu umsebenzi okumele wenziwe lugatsha olukhangelane lezemali, i-Ministry of Finance. Yiwo ama-quasi-fiscal operations aqomoselwe lawo ngabavakashi ukuthi akuqale kulungise khonaphana, ngoba lakho kuyaletha ukuzamazama kwesimo somnotho welizwe.
Sikhangela laphana kudaba lokuthi ilizwe libe lixoxelana lamanye amazwe ukwenze kulungisiswe udaba lezikwelede zesizwe kanye lokuphathiswa ngemali. Sikhangela okwenzakalayo nje elizweni kwezomnotho, ubona ngani yinto engenzakala kusikhathana esifitshane esilandelayo, kumbe kungathatha iminyaka ethe xaxa?
Mhlawumbe kuthi wena wathi ukuthi ma sibone isibona imizamo efakiwe wakaphesi ikakhulu ekubambeni kuwa esinto semali yakhe kuyathi ngithele ukubana ngabe kule sifiso sekusuka uhulumende kubana adwalise adwalise lo izifiso zalabo abafika ezikoleni ukuze kufike ekukhulumisaneni kodwa ukukhulumisaneni okuzazekulethe ukususwa kwalezi zikoleti sihlale silomanganyana
lapho kukhulunywa khona ngokukhula komnotho ukwehla lokhu kulakho na ukuphazamisa umuntu makhaza nje
ukwehla kwesikhungu sokukhula komnotho ye kulakho kuthinta loba umuntu makhaza ngoba sikhakela kubana kubangelwa yini ikakhulu nxa sikhakela kusiza umnyaka ozayo wakuqala kule ndlala esiyikhakeleleyo ngenxa yodaba lwe-elnino oluzehlisa inzuzo okulikho kunye ukuletha ukwehla kwesiqubu okwesibili sikhangelele ukuthi intengo yempahla eziningi esizithengisa kwamanye amazwe ngathi ama-commodity intengo yawo ikhangele ukwehla iyehlile mbijana kulo nyanga ikhangele ukuqhubeka isehla futhi ngomnyaka ozayo lokhu kuthoni lokhu ukwehla kwentengo yempahla esiyithengisa kwamanye amazwe kuthi kubana sizaba le mali elithwane evela kwamanye amazwe eyiyo edingakala kakhulu nxa sithenga impahla zokuzothengisa lapha lezinye impahla ezisetshenziswa ukwenza ezinye impahla elizweni lokhu kuyalethwa esingathi i-inflation yikho okunye okungenza uzulu nomuntu makhaza azize encetshwa naye mbijana ukwehla kwesiqubu sokukhula komnotho kodwa into ezalimaza kakhulu kodwa sikhayela ukuthi lo mhlaba wonke ejikelele ukhangele ukuthi ngomnyaka ozayo isisindo somnotho ukukhula komnotho nje emhlabeni wonke ejikelele kukhangele ukuthi kuzayekehla.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezomnotho kanye lezombusazwe njalo efundisa izifundo zomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asesigabeni se-Maine khonapha eMelika abika lokhu eqhubeka edinga undoda onakenelwa ukubana nguye obulela abantu abalithumi lasithupha 16 walimaza abambalwa kuzehlakalo ezimpili zokudubula emphakathini akwenzileyo izolo. U-Robert Card ubikwa eyingcwethi kwezemfundiso yokusebenzisa imibhobho kuhlangothi lwabebutho obekumele angene kuhlelo lokwelatshwa umkhuhlane wengqondo. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso yezindaba e-Associated Press. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba olwe-United States Agency for International Development, USAID, luthembise ukuqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa uzulu wasemaphandleni ezigoqela ukuthola inzuzo engatholakala kuzithelo zezihlahla ezisemangweni akiwo. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi olwe-USAID Resilience Anchors, umnumzana Jeremy Swanson, ekhuluma lentatheli izindaba emkhosini wakuqala wokuthakazelela ukuqakatheka kwamagusu owe-Non-Timber Forest Products Convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Injongo yethu ngeyokuthi izigaba lapho okutholakala khona amagusu alezithelo ezithengisekayo sibancede ukuthi bathengise lezi zithelo kumbe izilimo ukwenzela ukuthi labo bethole inzuzo ukukho. Siyenza lokhu ngendlela yokubafundisa ukuqakatheka kwamagusu, ukuthi ukubadingela abathengi kanye lokubatholisa imfundiso mayelana lezithelo zabo.
Omunye wabaqondisi kugatsha lwabomama ukuthuthuka kwezabelo labamabhizimusi asakhulayo, unkosikazi Thariro Chiperera, uthe uhulumende weZimbabwe uyachayela ihlombe i-USAID Resilience Anchors ngomsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa impilo kazulu wasemakhaya, ikakhulu abesifazana. Omunye walabo asebethole inzuzo ngokuthengisa izithelo zeganga ezitholakala emangweni wakibo nguKhulani Ndlovu osakhulayo ohlala eJambesi.
Nalapho esihlala khona kuqala kakhulu umngomangoma. Umngomangoma lo ungaqeda ukuhara laphana, ugeza-ke izandla zakho, waketa ugeza izandla zakho sudobha kumgoma ngoma wakho lwana wakho qeda ukudobha umgoma ngoma wakho ufaka ke emasakeni susekhaya bese uqala ke umsebenzi wakho ukugqula umgoma ngoma wakho lwana ngemva kwalokho sibese sibiza abe-resilience anchors bayabuya bathenga.
Wengeze uKhulani ethi uhlelo lolu soluthuthukise impilo yakhe.
Nxa sebethengile sikhangelela ukuthuthukisa izimuli zethu abantwana befunda ezikolweni nezimuli njalo zizuze ukuphila ngemva kokusithengela lathi sisala silakho okunye sokuphetheyo sincedisa izimuli zethu.
Unkosikazi Madeline Sibanda isakhamuzi sasebhinga uthi sebevulwe amehlo luhlelo lolu njalo sebesenelisa ukuthola inzuzo ngezithelo zezihlahla zeganga abangavelanga bacabanga ukuthi kungabaphilisa.
Izithelo lezi sesineminyaka eminingi silazo kodwa asizake sicabange ukuthi singasipha imali njengaleyo esiyitholayo. Sasisithi ngezokudla kuphela kodwa hayi khathesi siyadla sithengisa. Ukuswela ulwazi yokufa sibili. Siyalujabulela uhlolo lolu ngapha.
Owayengumeli weBhinga North edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uveze injabulo yakhe ngokwenziwa yi-USAID Resilience Anchors.
Thola kulama-drink amaningi etholakala emkhomeni. Kulama-drink atholakala ku-Tamarind ubusika. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okwenziwayo ukuthi umnyila obenze something out of umnyila. So mbonangana abantu abaningi batholile uncedo ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi babe ngabosomabhizimusi asebethengisa izinto ezibambekayo njalo abanye batholile i-nutrition ukuthi bethole ukudla okwakho umzimba.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esibhekane lokutshabalaliswa kwamagusu ngendlela ethusayo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kubahlali basemaphandleni. Kodwa ikhomishini yebona ngezokulondolozwa kwamaganga e-Forestry Commission ikhuthaza uZulu ukuthi alondoloze imvelo emangweni akiwo ukuze kube lela kusasa elihle lokuphilisana kwabantu lemvelo. Ingcwethi kade zisemkhosini lo zithi ibhizimusi elingatholakala ekuthengisweni kwezithelo zezihlahla zemvelo ezifana lomtshwankela, umnyi, umkhemeswane, amaganu lokunye lingafika izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, $300 million ngomnyaka. I-USAID ithembise ukwengeza ukusebenzelana loZulu wasemaphandleni ukuthuthukisa impilo ngokuzikhuthaza ukungena emsebenzini wokulondoloza izihlahla ukuze aphile ngazo ukunakekela imuli ngokudla kwendulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
ELeBotswana lithi selibophe abantu abedlula amakhulu amabili abavela eZimbabwe abakade besemba igolide okungekho emthethweni. Inengi lababotshiweyo ngelangena kweLeBotswana okungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweLeBotswana.
Usiba lukhulu wamapholisa kweLeBotswana uMnumzana Paul Mlapisi uthi kubotshwe abeZimbabwe abadlula amakhulu amabili i-227 kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kumpandula lonyaka. UMlapisi uthi kungena kwabeZimbabwe yozokwemba igolide kuhamba lokudalwa kwamanye amacala afana lokungena elizweni ongekho emthethweni, ukuphumisa impahla elizweni nkulu kanye lokungena lesikhali eziyingozi okuguqela omaqhuphula abasetshenziswa kwemba ukudinga igolide. Umthambo wegolide kweLeBotswana utholakala endaweni eseduze lomngcele leZimbabwe ogoqela imizi engcelela le dolobho leFrancistown. Omela indawo ezigoqela eFrancistown edalela lePhalamende uMnumzana Winter Mulutsi uthi bakhathazekile ngokungena kwabeZimbabwe bezokwemba igolide.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country.
Kuliqiniso ukuthi silenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe yabemba igolide endaweni eziseduze leFrancistown. Abomthetho basebenza nzima ukulisana lodubo lolu.
Owayinhlanganiso yebona ngezokwenjiwa kwamatshali gugu eZimbabwe Diamond and Allied Minerals Union izitawu uMnumzana Cosmas Sunguro uthi noma nje kungekho emthethweni okwenziwa abeZimbabwe ungena kweLeBotswana besiya kwemba igolide ayisiyonto ebamangalisayo.
TuBotswana, it may be a new phenomenon.
EBotswana kungaba yinto entsha kodwa kusuka kudala okufana lokuya eWenela. Kodwa kathesi umehluko yikuthi sebengena besiyadinga igolide okungekho emthethweni.
Omunye weZimbabwe ohlala eBotswana elenkampani yokwemba igolide ekhaya uMnumzana Phaeton Sibanda uthi ojekeja abalandela umzila wegolide ongena kweLeBotswana.
Ibhanti elisuka ePlumtree eseneplumtree ugejwa khona kulendawo utshitshwa khona kakhulu ePlumtree abagebha khona abantu bagebha ezizofika ethangweni emngcelweni wencingo zeBotswana laseZimbabwe yoke belandela ubuningi begolide leli. So nxa befika ukungwana liyafika emfuleni bona bese bephelwa ngamandla lomthetho wavunda ichaphele ngapha but ubona ke isanda lisiza ngapha ku-ovala ukuthi abantu bazalilandela bazachapha ucingo bebuye ngapha
usibanda njalo ukuthi abantu bezimbabwe bayenziwa isimo somnotho ukuthi bangene ebotswana besemba igolide ongekho emthethweni layo uvumelana labo mthetho abebotswana bathi bayesabela ukuthi kuzaqala ukuqhamuka odlakela phakathi kwabotsheketsha bodwa njalo kanye lezakhamizi
lokhu ukuthi kongena kuzaba le conflict abantu naze besilwa bodwa kuzaba khona njengovele into yokulwa leyana yokubanga izindawo zamagolide ukuthi umuntu otholile namhlanje lapha so uyawena bese uzoxabana bese ukula kuzoba khona ngempela ngizomhlawu bese ukukhona ngoba azokwenzakala ukushoti okwesikade singabonakala kakhulu ukuthi nxa abantu betshontsha kakhulu betshontsha bese bengebengezweni labo bakwenza befihla
amapholisa athi abemba igolide laba bahamba behamaqula afika noma amachumi amahlanu okwenza babelakho ukuba yingozi emphakathini ngoba bethwele izikhali ezitshiyeneyo abacuphi bensitha ngaphansi kwenhlanganiso ye-Directorate of Intelligence Services EDIS labo sebengene lo mkhankaso obanjwe ngamapholisa lamasosha ukulwisana labezimbabwe abengena elizweni bezokwemba igolide okungekho emthethweni kwababotshiweyo kulabanye abahanjiswe enduneni kuyathelwa imvubu kuyisijeziso sokungena elizweni okungekho emthethweni ngaphambi kokuba bayemiswa emthethwandaba besethiswa umlando ukwemba igolide okungela mvumo ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Okwakhathesi ke size imbiko evela kwabalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Siyabezwa abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguThabang. Thabang uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uThabang bethole Thabang uright. Nabantu abafana lomuntu othatha ingulube isidakeni eyigezise bese ifake elangeni ethi kahle endlini ethathi ivaseline izeyigcoba uzayithola isibuyele futhi idakeni. Nabantu abafisa ngabanye abantu befisa ukuthi iMathebeleland ithuthukiye phambili bezikhethela abantu bona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa. iMathebeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMathebeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bencikisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzani abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi ke laba abakhuluma ngoThabang ukuthi uright. Waye bengathi uThabang evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMathebeleland abathi uThabang uright baze yakhona uThabang kavule yakhe iparty abazahlala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba sifuna ngani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uThabang uright abavule yabo iparty ngoba abaningi khona ababakhuluma bethi uThabang uright uThabang uright angiboni ukuthi baseZimbabwe angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe ngabantu abafuna ukuwonisela iMathebeleland ngoba amabhude lanathi angafika emzini sichothoze umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Bonga indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya ngithi mphathise lapha ngendaba yoko-Israyeli le okuliwa khona lapho amaPalestina. Ya into engibona laphana ukuthi masilandela imbali ngisisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba imona bazifaka enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida loGoliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani uyasehlula lizasibusa. Manje yikho sekusenzakala phela khona abantu babeyihlula. So fanele
sibonge imbiko evela kubalaleli bomsakazo we-Studio 7 laphana. Sithanda ukulazisa ukuthi umsakazo we-Studio 7 awulacele oyame kulo. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana becebisana ngendlela ezinganza bathole inzuzo yokunakekela imuli zabo. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente awebandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje aphendukile edaleleli lapho uMongameli Mnangagwa evula isakhiwo esitsha esedaleleli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.